kusizisa ubuhlungu yikuthi umphakathi nje wakobulawayo ukhanya awusukumeli phezulu ngendaba zokuregister kathesi. Ngingatsho indawo ezindile lapho esike sakhangela khona. Indawo enjenge-Four Winds bebethi bona bekuregister on average ngelanga about 20 people. Kube le ndawo futhi enjenge-Stone Grove, emagrosa ase-Stone Grove bekuregister on average 25 individuals. Bese kusiba le Banks Infancy. I-Banks Infancy layo ibingani ibiregister abantu abangange 30 ngelanga. Kodwa obekusimangalisa yikuthi i-Zach ibithatha imizuzu ekwana 5 ukuregister umuntu ngamuntu. So ukuthi abantu yibo bodwa abangani bayashoda ukuthi bazeregistwa. So kuyasizisa ubuhlungu ukuthi abantu abasukumeli phezulu.
Kule ndaba yabantu labo kuthiwa ngama-aliens, umthetho uthi nxa wazalelwa eZimbabwe ungumntwana weZimbabwe ulelungelo lokuvota, kodwa sizwa kuthiwa nxa besiyabhalisa iZEC ibathuma ehhovisi likaMdede ukuthi bayedinga ezinye incwadi. Kuhamba njani khonapho?
iZEC yona ibisithi yona indaba yokuthi umuntu li-alien kumele umuntu ayiyenza i-process yokuthiwa yiku-regularize kumbebe. Kodwa thina ngokubona kwethu nxa besithi isithupha i-ID yaseZimbabwe, abantu laba whether babhalwe alien or not balinamba zesithupha zaseZimbabwe. So iveki layo ibibimele ikhulumisane lo-registrar general ukuze abantu laba banjani barejistwe kunjalo, ngoba banelungelo lokuthi barejiste. Engingakutsho yikuthi ukuregularize lokho la bekubhadaliswa. Abantu abaningi abalayo mali leyo yokuya regularize. Bekukhulunywa izimali abanye bathi ngama-$80 abanye bathi ngama-$40. Mina angisoze ngikhulume authoritatively ukuthi yimali, but esikutholileyo ukuthi abantu abaningi bathi abakwanisi ukuyayibhadala leyo mali ekhulunywayo.